igciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibamba abantu kwakuqala. Leyi-ke ifezi hhayi isiqoqodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi khona phendihlala khona Chris kule mizi ngiyabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le-corona. So kathesi sibili hhayi akusayiyo le indaba yamahungahunga, ayisayiyo nzwela kathana. So kuyinto esesiphila layo, esesihlala layo, esesikwazi ukuthi hhawu ubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela indlela abantu ababhubha ngayo sibili, hhayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu, ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kukababa uMaduma ufuzwayo kulokhu kusezinhliziyweni zethu, kulokhu kugqugquzela njengabantu bamathebelelen South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hhayi okwakathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjiwe, hhayi bahle begijime khonapho khonapho Chris, ngoba ngiyakhumbula nje umuntu wesemaduzaneni lathi uhambe nje engizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi utheste positive. Hhayi zihle zabuya imota zigijima zilandelana, bathathwa bonke labatholakala kade bezibuyile bezoxoxa kumbe bezokwenzani ezilongu betholakale bekhonapho, bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimota bahanjwa labo labo bayathestwa. So mbona ngani hhayi iresponse okwakathesi ngani ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe, bazama ngendlela zonke. Kulabanye sibili athi lanxa belibanjiwe bathiwa behlale emizini yabo beyenze i-isolation besemzini yabo khonapho. So into ezenzakalayo ababa bengani beserious yiwo abahambe ezibhedlela, but iningi lalabo esibaziyo esihlala nabo hhayi kuthiwe kaba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hhayi uhamba ngendlela.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli?
Njengoba sengitshilo Chris, ekuqaliseni into leyo esiyizwela khatshana ungacabanga kuhle kufezwani, ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi, so bekusesekudeni kakhulu labantu. Kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emathebelelen South abangazange baye ndawo, hhayi into le ngani sisethusa sibili. Njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-connect iyathumeza kulaba abalama-connect numbers every day inani le-COVID eselithela bakhona elizweni. So khona okuyana kwenza ukuthi khona abantu bethuke, abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapho uphakathi kwabantu uyagqoka imaski. Ngeke ngangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela sokuthi umuntu wonke abaningi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela imaski ukubona umpholisa. Kathesi umuntu sekwazi ukuthi imaski igqokelwa ukuzivikela, imaski ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane. So mbona ngani hhayi uFezi Thulo wethu sabantu abaningi and abantu abaningi babhizi sebelandela imithetho yakhona.